into khona ukuthi akusikho eAmerica kuphela lapha abantu abala khona ukuthi behlatshwe ijekiseni yeCovid. Lakhona apha England lapho esikhona abantu bakhona abalayo sivili kuvike phelileyo kade bedemonstrate lapha eLondon bedemonstrate ukuthi abafuni ukuthi behlatshwe. Njalo kumele ukuthi abantu abangafuniyo ukuhlatshwa kumele ukuthi amalungelo abo ehlonitshwe, njalo bengahlukuluzwa nguhulumende ikakhulu endabeni zokuthi bayabandlululwa nxa kubuya endabeni zokuhamba ukuphuma ngaphandle kwelizwe lokungena. Ngikhuluma senze nje kathese UK lapha kulabantu abangafika 22 million abangakahlabi ngibala yona ijekiseni yokuqala. Baningi sibili abantu asebethole ijekiseni yokuqala bafika khonapho 44 to 46 million abantu asebethole ijekiseni yokuqala e-UK la. So khona ukhwele kubona e-America kuyafana la ngapha ukuthi nje ohulumende bafuna abantu behlabe ngazo zonke indlela. So ke bona abantu abalayo ukuhlaba kabaphiwe i-coverage ngumsakazo engaba njengaleyi ephiwa laba bantu abahlabayo. So akusi problem yona e-America kuphela, i-problem yethu lathi ngapha njalo i-problem umhlaba wonke jikelele.
Amanani ababanjwa lomkhuhlane ayakhwela yini langapho?
Into engathi ibanhle ngapha kithi kweBrithani ukuthi inani labantu ababamba ubhubhane lolu seliqalile njalo ukukhwela, kodwa ke lithi likhwela inani labantu abatholakala belegcikwane leli. Abantu abangeniswa ezibhedlela inani labo hayi likakhuphuki, njalo labantu abathonayo betshoniswa yilo bhubhane lolu hayi lisesephansi sibili. Uyathola ukuthi njengalamuhla kufa abantu abangu-28 lapho esivela khona esike safika kwezinye isuku kade sokusifa abantu abayi 1821 a day. So unxa ukukhangela lamuhla ukhangela lapho esivela khona uzabona ukuthi kulobubelo sibili abantu ababambugciwane leli inani lalo ungalilinganisa lenani labantu ababhubhayo, uyabona ukuthi hayi ubhubhane lolu aluselalo ulaka lolana obelulalo ekuqaleni.